umnangagwa uchola mazi namhlanje emini evula okusemthethweni umbukiso wezokulima lamabhizimusi oweHarare Agricultural Show lapho akhuthaze abalimi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi eleZimbabwe lisebenzele ukudla lokusitha ilizwe lentuthuko yalo. Uhlelo lwe-Command Agriculture lwaqala ngesikhathi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe esesikhundleni lukhokhelwa nguye umnangagwa, kodwa abaningi babelusola besithi indlela yokudinga amavoti. Kodwa ngemva kokuqhutshwa kwalo ilizwe selenise ukuthola isivuno esaneleyo, eminye imibiko yesithi ilizwe selenise ukuthola ukudla okweminyaka emibili elandelayo. Kodwa abacolayo bathi inhlanyelo lemfundiso ye-fertilizer ukuphiwa abalimi ngaphansi kohlelo lolu kuvame ukwengezwa ngesikhathi sokhetho. Ukulandele lokho umnangagwa esithi uhulumende wabela abantu inhlanyelo esenzela isivuno selizwe hashi amavoti.
Let me once again reiterate my government's commitment to support
Ufa utsho ukuthi uhulumende wami uzasekela Command Agriculture Presidential Input Support Scheme ukuphiwa kwezinto zokusebenzisa ekulimeni phansi kwehlelo lezi okomnyaka ozayo sokuqalile. Kuzancedisa abalimi ukusebenza inhlelo lezi ayisizo zokudinga usekelo kodwa ngezokuthi silungisise indaba zokulima.
Wengezethi izigaba zonke zelizwe zizathola usekelo ngaphansi kwalolu hlelo. Kodwa igqetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi umnangagwa kakhuluma iqiniso ngoba indlela abantu abalela ngayo okusebenzisa kwezokulima phansi kwehlolo lokulima lolu ngeyombusazwe kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Command Agriculture ma ulubala emaphepheni ulucubungulisisa kungathi luhlelo lukahulumeni lapho ayefuna ukuphucukisa khona uZulu esigabeni sokudla. Kodwa ma ungabuya ngendlela oluyenziwa ngakhona on the ground, uzathola ukuba lolu hlelo lulozokwenza lekombangazwe welizwe.
Amazwi la asekelwe uNkosikazi Simelo Maphosa, yena obesemkhosini wanamhlanje esithi akulamehluko phakathi komsebenzi webandla leZANU-PF lemisebenzi kahulumende.
Ukukhuluma kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa athi i-presidential scheme le-Command Agriculture akungeni kwezepolitics, akuhlangani ngoba kube bekungangeni kwezepolitics. Ubeza kwenza lokhu ngendlela etshiyeneyo, sikhangela kusukela ngesikhathi enza ama-campaign for ama-elections. Ubekuhlanganisa lapha ahamba khona siya commissioner i-Common Agriculture indawo ezinjengabo Gwanda, ubefika khona ngale bese kusiba yirally. So sikwehlukanisa njani thina ngoba thina sikwazi ukuthi yena umsebenzi wakhe uyabuhlukene nganga.
Esinye sakamusi Harare umnumzana Sipho Ndlovu uthe ngesikhathi sokhetho abantu abaningi bebethola inhlanyelo kusiya ngokuthi basekela liphi ibandla, esithi ukuze ilizwe lithuthuke lokhu kumele kuguqulwe. Kodwa ezinye izakhamizi ezathola inhlanyelo phansi kohlelo lolu ezale ukukhuluma le-Studio 7 zithi uhlelo lwe-Command Agriculture solusuze ukuguqula abalimi lesivuno selizwe. Abanye abalimi sebeqalisile ukuthola inhlanyelo yama-fertilizer okulima alonyaka. Inkampani yenhlanyelo ye-Sitco yiyo ethole umvuzo wokuqala wokuba lombukiso omuhla lonyaka, kwathi inkampani yomsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation yiyo ethole umvuzo wamakampani ezindaba akade ebukisa kushoya lonyaka. Abalimi abanqobileyo bathole imivuzo egoqela izimota, imali kanye lamatalakitha. Ishwale iqale ngomvulo iphela kusasa ngomgqibelo, abantu bezobuka okubukiswa ngamakampani kanye lokulibazisa ngezemidlalo eshiyeneyo lemiculo. Ngimele iStudio 7 seHarare, New Gibson Bebe.